kuyinto eqakathekile kakhulu njalo kuyinto endlondlobalisa umnotho welizwe njalo kuyinto enhle kakhulu ezokwezokuhwebelana ngoba eqinisweni alikho ilizwe elake lazimela lilodwa. Kuyinto enhle kodwa into eqakathekileyo kakhulu yikuthi imithetho leyo noma izenzo lezo ziza kwenziwa okweqiniso yini noma kuza ukuthi yizinto ezikhulunywa okwemlonyeni kuphela. Ngoba sesakubona kakhulu ukuthi seziziningi izinto eziba khona emlonyeni zikhulunywa zinambithe kube mnandi kakhulu kodwa ke izenzo zakhona kungabi khona ngisho lento eyodwa etshengisayo ukuthi kule qiniso elalokho noma mhlawumbe kule step esithizeni esitshengisela ukuthi kuyamuva towards leyo nto eyayikhulunywa ngayo noma ukwenza kanye leyo nto eyayikade ikhulunywa ngayo.
Kodwa wena nxa ukhangela okwenzakala elizweni leZimbabwe kungapha na idlabuzane amazwe ayintshonalanga ukuthi avule amasango?
Ilizwe leZimbabwe babugande ukuthi into ekhona eqinisweni esingasoze ukufike ukuthi khona ama-reforms asesemaningi ama-reforms ayafuna ukuthi ayenziwe. Ama-reforms njalo futhi sibukwazi ukuthi abantu bakhaliphile phandle njalo abantu bayabona izinto ngendlela ezinye ezehlukeneyo. Nxa sikhuluma ngama-reforms asikhulumi ngama-reforms ukuthi abhalwe phansi kuphela kodwa ama-reforms akhona engenziwa practical. Kufana lokuthi mhlawumbe ngifake nje umzekeliso ngithi kathesi silento efana lokuthi iyokwehlukanisa ukuthi umnotho weMatabeleland udliwe eMatabeleland umnotho wenziwa but kodwa kathesi emaphepheni kukhona lokuyana kodwa ke practically akula ngisho lento eyodwa edingisayo ukuthi kube into enjalo ezayenziwa noma eyenzakalayo. So kufana lakho khona lokhu into eqakathekileyo kakhulu njengoba ngisitsho ukuthi ama-reforms kungakhulunywa kodwa into eqakathekileyo ngama-reforms ayenziwa kukhangelwe ukuthi are these genuine reforms noma njani. Nxa kungenziwa lawo ma-reforms ilizwe leZimbabwe ubuhlobo babo lamanye amazwe noma yiwaphi amazwe bungavuselelwa nje lakusasa kodwa ezongeza ama-reforms lana no engazange yenziwa okweqiniso genuinely alalala akufeze kube khona ubudlelwano bona abafisa ukuthi ngabe buba khona. So okuqakathekileyo ukuthi abantu noma ngithi uhulumende futhi athi abuyele back to ku-drawing board ukuthi are they serious ngokuthi bafuna ukuvuselela ilizwe leZimbabwe bafuna ukuvuselela ubuhlobo lamanye amazwe yini. Nxa be-serious ngakho konkwana abebe-serious ngokuthi bakhulume izinto njalo bazenze ngokweqiniso izinto efana le-corruption ekhona elizwe lakithi e-US kulale ilizwe lakithi okwendlela ebuhlungu kakhulu. So izinto zenzalo futhi nxa kuthiwa kuyaboshwa abantu abenza i-corruption ababoshwe okweqiniso kodwa bengaboshwa abantu bechaya isandla beqeda laphana kufaza sobe